into ekhona thina njenge ngenhlanganiso emele izikhalazo zababalisi. Into ekhona ukuthi ababalisi abaningi bayakhuluma ukuthi hayi okumele ukuthi kwenzakale kathesi ukuthi umsebenzi utawufuna sibili, njalo sifuna ukuthi siphathise abantwana sibili. Kodwa into ezasiphambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayikwani ukuthi sibe sihambe emsebenzini everyday eyenyanga. So yiyo into ezaphazamisa yona leyo. Lathi sikhuluma nohulumende sibacebisa ukuthi into eqakathekileyo ukuthi balungise indaba yoholo masinyane, ukwenzela ukuthi ngaphambilini singasoze sibe lohlupho lokuthi siyagcina sesiyehluleka ukuya emsebenzini. Abaningi khathesi bathwele nzima ababalisi, yebo ukuthi badinga izimali ezikwanayo khathesi ukuthenga ama-uniform. Ama-prices akhona akhwele kakhulu, awema-uniform, awe-transport, awema-school fees. Imali yombalisi kayikwanisi ukuthi twana ahambe e-boarding school, ahambe even ku-government school athenge ama-uniform. So into le yiyo ezagcina isiphambanisa ukuthi izikolo zingahambi kuhle ngaphambilini.
Manje nxa sikhangela udaba lwe-coronavirus, lona-ke ayisulo yini olunye lalo daba olungani luyahlupha?
Udaba olwe-coronavirus yiyinkalakatha yendaba kakhulu. Kodwa sifika ezikolo sibona ukuthi bake bazama sibili, bake bazama ukuthi badinge ukuthi ama-sanitizer abe khona, badinge ukuthi ezinye izitsha zibe khona, ukugeza izandla kube khona. Kodwa izikole ezinye eziningi vele ziyakwazi ukuthi eminyakeni sibe siqondanele le ndaba yokuthi amanzi abe khona esikolo. Izikolo eziningi emaphandleni lasemadorobheni khathesi bayehluleka ukuthi amanzi abe khona. Yilo udubo sibili lona lolo olukhona. Nxa sikhangele njalo ngendaba ye-social distancing, kutsho ukuthi amaklasi lawo elokho emakhulu kakhulu. So sibe sicebisa uhulumende ukuthi kuqakathekile ukuthi kudinga ukuthi kube khona abanye ababalisi ababuyayo ukuzonceda umsebenzi lapho kwenzela ukuthi i-social distancing ibe khona. Amaklasi lawa bama-reduce babe maninyane ukuphathisa ukuthi abantwana bafunde lababalisi basebenze endaweni ele-social distance. So yindaba esikhangele nayo. Kodwa emthethweni sizwa ukuthi beqondane le ndaba yokuthi izikolo zizavulwa, bake bakhuluma ukuthi izikolo ezingalungisi ezisaphanisanga ukuthi zilungise into yonke ukuthi zivulwe zenye ukuvulwa, kodwa hayi sikho esikubonayo. Kona ithi izikolo zonke zivuliwe, izikolo kazilamali ekwanayo, so kuzawuba lohlupho. So sicebisa uhulumende ukuthi adinge imali ekwanayo ukwenzela ukuthi yonke into efunakalayo nxa siqondane le ndaba ye-COVID-19